Disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, ibandla le-MDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu weBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla, iningi ligala ngokuthi kukabi khona imisakazo yezigaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC selethe uhulumende umlando wokunganakekeli izakhamizi zeMathebeleland kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulale umuntu oyedwa eBhinga njalo lachiya abaningi bengaselamizi. Isigaba seNsungwale eBhinga yiso esitshaywe kakhulu lizulu leli elineyimpelasonto yonke lakhukhula izindlu, amabholoho kanye lemigwaqo. Iningi lisinde ngokukhwela izindlu ezingakhukhulwanga kanye lezihlahla. Lanxa uhulumende ethumele indizamtshina zokuhlenga izakhamizi, umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North, uMnumzana Jabulani Radebe, uthi uhulumende uvele umatolonzima ekuphathiseni abantu bezigaba zeMathebeleland.
Silashekelwe kakhulu, sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu eMathebeleland North, iBhinga district. Singathi uhlupho lolu lukhona kuma-district wonke, but lusuke lwabaka kakhulu eBhinga district ngenxa yokuthi khona kube lezulu eliningi kakhulu, kwahle kwaba lama-floods, nama-floods lawo achiye abantu abaningi kakhulu, imuli eziningi kakhulu zimarundi. Yinkalakatha yeproblem esilayo kakhulu, and uhulumende esilayo ungani ukhohliwe kakhulu, uslow kakhulu ekureacteni nxa kulama-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uZulu wonke nje, iZimbabwe yonke jikelele, esikhangele ukuthi khona ngakhona lokho kuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abeBhinga, ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola nengubo nje ezokuthi sincedise abantu, because balahlekelwe into eziningi kakhulu, balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yikudla, nemizi yabo nje sihle yachabalala ngenxa yezulu lele elike laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile, wathumela ama-helicopter asusa abantu. Alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile, but njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende othanda ukukhuluma amanga, kodwa nxa kuwukuthi sebethumele ama-helicopter lakho kuyabongeka, but besithanda ukuthi khona kuhle kudisclare as a national disaster nalokhuyana okwayenzakala eChimanimani kulo cyclone idayi. Uhulumende wethu uneproblem yokuthi nxa kule sehlakalo ezifana lazona lezo nxa zenzakala eMathebeleland uba very slow, then indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo. But athothi khona ngale Chimanimani sokune-problem yena leyo, ilizwe lonke ubukhokheli wonke obukhona obelizwe kusukela kumongameli nalowo nguye okhona owezanu p f bahamba ngobuningi babo besiyakhangela besiyabona udubo lwaso lwehlela abantu be-Chimanimani, but wakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika eBhinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha udubololo solukhono solwehlakele abantu beBhinga, hhayi singathaba njengabantu beMathebeleland.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasoBhinga kuphela, ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Wakhangela kule ndawo yeTholotsho, iTholotsho district yindawo ephansi kakhulu othi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Wakhumbula vele kusiba lama-floods lawana aba khona endaweni zeManicaland, aba khona laseTholotsho, but okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku Namibian Air Force. Ama helicopter e Namibia abuya iphapa khona phana etsholotsho esiya eManicaland ukuyancedisa. Okutshengisa ukuthi vele babe khohliwe ngetsholotsho. Bona abayiwa beChina lezo ndiza mthina esiya khona ngale eManicaland. Bakulubona sibili ukuthi kula maflats etsholotsho, but akusikho lapha ababecelwe ukuthi bancedise khona. So waqonda khona phana eManicaland. So thina esingakucela njengeMatebele nje ukuthi nxa njengoba sokuvele sokulodubo lalolo, bahle bakhangele ukuthi indawana zonke ezivele sezile problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumeni.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisa isihlalo MDC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uzahlangana lenkokheli yabandla lakhe kanye labasekeli balo eGweru namuhla. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana lamalunga ebandla lakhe ngalokho athi kumele kwenziwe ukuze kulungisiswe obunzima uZulu abhekane labo. Usanda kwethekelela eGwanda lakobulawayo. Ibandla leMDC lithi lizaqoqa uZulu jikelele kuvunyelwane uhlelo olusemthethweni oluzakhupha uhulumende ukuze kuhlengwe abantu endlaleni kanye lasebunzimeni obubangelwa yikubhidlika komnotho. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lolu yilo udaba olumqoka oluhlafuna nguChamisa lamalunga ebandla lakhe emihlanganweni le ayiqhubayo ezigabeni.
Injongo kaPresident Nelson Chamisa bekuyikuthi yena ahambe le mbiko yakhe bantwini siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo nabantu abanje abathize abathize sikhangela kudialogue. Kube lempumele njele ngibone ngani sisiya phambili kulo dubo lokuthi njengoba umnumzana omnangakwa esala ukukhulumisana lathi kunjengekathesithi okusegcekele ukuthi zasavumile ukuthatha amafoni kaPresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami ngafuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungisilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulungisindaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zalezi ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? UPresident Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ngokuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso welizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njalo ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lezi lezimbabwele kwanisa ukwenza. Abantu abakhuluma nopresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga iindaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo lokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo yiwaphi?
UPresident uyavuma ukuthi maningi la manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuchedisiswa isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane lozulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webanga le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungise ilizwe lethu ngalokho libuye emuva.
Ngaphandle kokutshengisela yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu bezimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona achibo lokho kubi kwakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu bawubuyiselwe ebantwini.
Dakothi ungayichaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza.
Ukuqoqa abantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisa lohulumende ngalokhu ushiwo baluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, uPresident Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe, bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana uRobert Mugabe. Ngibone ngami yiso lesifanye sefika sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagaba abuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayele.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla iningi likhala ngokuthi uhulumende ukhanya engakazimiseli ukuvumela imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Leli langa linanzwa emhlabeni jikelele ngenjongo yokukhuthaza lokuthakazelela umsebenzi owenziwa imisakazo yamaradio efana lo-Studio 7. Okwamanje eZimbabwe kule misakazo elawulwa nguhulumende kuphela e-ZBC, leminye nje embalwa eyaziwa ngokuthi ngama-commercial radio stations esakaza emadolobheni kuphela. Imisakazo le igoqela owe-ZFM, Skies Metro FM, Lowestar FM. Eminye yale misakazo ilobudlelwano lohulumende lanxa nje isithi izimele. Okungabi khona kwemisakazo ezimeleyo yikho okwabangela ukuthi kusungulwe umsakazo we-Studio 7 wona othakazelelwa ngabaningi. Abanye bathi uhulumende kumele avumele imisakazo yezigaba ngoba kuyiyo eqakathekileyo kakhulu kuZulu. Yena uhulumende uthi uza kwenza lokhu maduze. Kodwa intatheli izindaba umnumzana Ngqobizita Mkandla yena owake wasebenzela umsakazo we-ZBC kodwa osesebenza kwele South Africa uthi akawakholwa amazwi kahulumende.
Iyasebenzela wonke umuntu iradio, iya-entertaina ngathi iyajabulisa. Zonke izinto ezimnandi yobani ingoma nje ezintsha zizwela lapho, imisakazo emnandi mhlawumbe osomahlaya laba engathi yo-comedy bazwela lapha, izitori ama-drama khona i-radio drama sizwela lapho, ibhola ikakhulu ibhola la yonke nje imidlalo sizwela lapho kuradio. Balula kakhulu ukuthi sizithole lezo ndaba njengobani uyawuzwa nje umkhuhlane we-corona uqalile lapha emhlabeni. Sesikwazi nje ngisho lokuliphi luphi ngathi kuyiphi indawo kumbe kusiphi isiqindi somhlaba uyeza ukuthi uhamba kanjani uyabethola nje naye ama-updates. So mina ukubona kwami nje iradio umsakazo uqakatheke kakhulu ukuthi sengibona ngathi nje iradio isiyimpilo yabantu, ayisingxenye yempilo, isiyimpilo yabantu.
Sesiside isikhathi uhulumende engafuni ukuthukulula amagagasi kodwa uthi useza kupha abafunayo amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba okuthiwa ngama-community radio stations. Ubona ngempela ekwenza lokho?
Angaze ngibone uhulumelo lamanga njengalowo sizethembisa nje sithembisa amanga zonke izikhathi and uyabona nje uDlovana uyasaba ukuthi lama community regulations azopha abantu amandla azopha abantu indlela ukuthi baqoqane mhlawumbe niyabona ngathi mhlawumbe bazabe emthuze indlovu lapha emqukweni kanti ke kodwa kubele akubone ngendlela nje ehlukile ukuthi la amandla abantu abatholayo yiwo phela amandla ayenza uhulumeni yiwo phela amandla ayenza uhulumeni abe namandla uhulumeni okhokhela abantu abangalamandla oh nje uhulumeni ta ongathi ngamazolo nje amazolo yabona isikhathi ilanga lingathi liyaphakama liyaphezulu ashabalala uye uhulumeni ongalangqondo.
Umnumzana Nqobizitha Mkandla, intathelizindaba eyake yasebenzela umsakazo we-ZBC njalo uyingcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko. Ubexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulesigebengu esihlala emagwegwe kobulawayo esetheswe isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amathathu izolo ngemva kokutholakala silecala lokuntshontsha izimota. Umusa Denge uphiwe isigwebo lesi ngemva kokuwavuma amacala akhe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabomantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli bakaStudio 7 okwama okusenhliziyweni ngithi hayi bakithi. Into ngazola ngiyifanga kahle ekhulunywe le ku-African Union e-Addis Ababa khona le Ethiopia ukuthi kuthiwa e-Afrika amasosha akusamelanga abonakale e-Peter's Park. Ma kwinto lingaphumelela nambona ngathi mhlawumbe lizayethi ngaba ngcono ngoba umnankagwa ubusa abantu baseZimbabwe e-Rhodesia ebabusa ngamasosha lamaphoyisa wasiphathe sihambe kwatisa abantu beze noma yini umathandi. Ma into lingaphela mbona ngathi ngaba ngcono. Number two uyabona le party lota izanele kuziliza ukuthi lilunge impela impela kuthiwa nansi live five ngamamazi libe le mali yalo ngoba manje alilamali yalo mali akhona izibhakazi kuthiwa ngamadola sama RTGS yangazi into bani yabona ma kungaphela lokhu bona ngabazinu akurizayine lokhu akuyiphathi wabo bathi izanele inangakwa out ngamasocha akena aphume bonke labo situwenza ngabonga abantu basitio 7 nabalaleli nani 7 bastudio 7 siyabonga kakhulu siyabonga angathi into ngahamba kahle ngokuphisa kwethu kunini sihlupheka yimi umntwana wenhlabathi ukhulume lapha ejoza ukhulume ejawunta dankeni.
Sanibonani kustudio 7 sithanda ukubonga umsakazi kastudio 7 wokuqala bonga abasakazi bakastudio 7 mbe babingelele bonke nje siyabonga kukho konke abasenzela khona indlela zabo sihlale zimhlophe ngomusa nawothando abanalo nalokho nje ukuthi besikhulule sikhuluma okusenhliziyo zethu noma kunzima phambili lapho esemva lapho sisuka khona naphambili esikubonayo kodwa nje ngostudio 7 sizwa nje singathi sethula into inhlungu ezingaphakathi kwethu. Ngithanda ukuthi ngibonge konke lokhu studio 7 wasula namhlanje kukho konke nisenzela khona siyabonga kakhulu. Nje-ke ngicele-ke ukuthi ubingelela ngizingelela umama umandaza laphana egonye ngizingelele wafowethu uzamlamula laphana egonye ngizingelele unadala egonye unamakhumalo bonke abangaziyo laphana egonye ngiyababingelela kakhulu ngibingelela bafowethu sonke lapha egrupini yamadoda le group le esakhana khona sikhonzisana ukuthi indoda kumele iziphathe njani njengoba singumthwakazi sisakhana nje njengamadoda igroupu yasungulwa ngumfowethu uMbonisi Ndlovu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngiphuma egonye enkaya ngiyabonga kakhulu kustudio 7 kakhulu kabi.
Salubonani basakazi be-studio 7 abahle Mina ngingugogo Khane. Okusizisa ubuhlungu ukuthi abantu bezani laba ungani badla mkanumunye abathembekalanga bonke. Ngakhangela ukwenza kwabo qiniso balibona kodwa bavika. Bathi amasanshini abizwa ngabe MDC bona beyiba bawaziyo amasanshini abo. Khathesi imali bayayithatha bayakwazi ukuthi bayisangaphi bese besithi i-MDC. Khathesi bayagazetha imali yama-domestic workers. Kambe lingagazetha imali yama-domestic workers lina lingafuni ukunika amadokotela imali, lingafuni ukunika amatitshi imali. Eyama-domestic bayagazethelana abayekela abaqhatshi bazibhatalele izisebenzi zabo. Hayi khona ukuthi bathi imali yezi yama-domestic worker imali engaka ingani yibo abazayibhadala. Sesidiniwe ngayo izano yabo. Hayi uNkulunkulu kangeneli, siyabonga.
Igama lami nginoMathenga Grade Stole ngokuhlala ngihlala eVictoria Falls. Thanda ukulibingelela bonke basakazi beStudio 7. Kunzima. Besithanda ukuthi alibana nje bayasilungisela nje. I-price control. Sesizwile ngokuthenga ku-black market. Lona kuyaba kulilizwe elinjani lama-currencies ayethu. Ngiyabonga. Inlonke. Sikhala nje ne-price control. Sesizwile nge-black market.
Njani balaleli be-Studio 7, okhulumayo Musimeli Mkosi. Into engiyicelayo ikuthi asikhulekeni, ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe. Sikhuleke konke sikubeke enkosini, ngoba yona yehlula ilutho. Njalo sazeni ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye. Ngakho balaleli, asithembeleni enkosini.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inengi kwele-Sudani libikwa lithakazelela isinqumo sokuthi owake waba ngumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyabhekana lamacala okubulala ngombhuqazwe. Ingcweti kwezempilakahle eziphatheke emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-World Health Organization izolo seziphumelo mhlahlandlela wesiphangiphangi ozalandelwa ukuze kutholakale umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus. Sizigqibeke ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Wanqobe kumncintiswano we-New Hampshire okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli umnumzana Bernie Sanders. Uthi uyajabula ngosekelo aluthole izolo, njalo uthi amademokrasi kumele akhethe yena ngoba kunguye yedwa kuleli bandla olekhono lokunqoba umongameli Donald Trump. Ophume esezingeni lesibili eNew Hampshire ngumnumzana Pete Buttigieg kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. USanders loButtigieg baphume njalo belandelelana kuma-primaries akuqala esiqintini se-Iowa. Ukuhlaziya impumela yayizolo lesi xhume ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impumelelo yezolo itshengisa ukuqhubeka komcabango wamademocracy kusukela ngecaucus ye-Iowa, ngoba lakhona icaucus ye-Iowa sibone yena umnumzana Buttigieg naye umnumzana Bernie Sanders benqoba phambi kwabo Biden nabanye o-Amy Klobuchar. So esikubone e-New Hampshire kugcizelela khona lokhu esakubona e-Iowa last week ukuthi hayi yibo ngempela angathi bayakhokhela manje kulama primary okuqala. Sesizobona makusuka lapho kusiwa kubo South Carolina abangekho khona popular kakhulu ukuthi khona ngale kuzohamba njani.
Ubona uBernie Sanders lo Buttigieg beqhubeka beyibo abahamba phambili yini, kumbe laba abanye abadonsa nzima balakho ukuphakama?
Well, ama-polls atshengisa ukuthi umnumzana uBiden ulabalandeli abaningi kakhulu eSouth Carolina, njalo futhi ulabalandeli abaningi abansundu, ngoba ube ngu-vice president ka-Obama kubonakala ele support eningi from ebantwini abansundu. But uButtigieg sizwile namhlanje ukubana uthole endorsement yakhe yokuqala from ucongressman owesintwini womuntu omnyama from eSouth Carolina. So kusho ukuthi kuzomnceda kakhulu lokhu, ngoba ubengenzi kahle ebantwini abamnyama, and siyazi ukuthi eSouth Carolina abantu abamnyama yibona abayademene ukuthi ubani usual owina i-primary khona ngale, ngoba yibo abaningi for ama-Democrats.
Ubona kungaba lamasalamusi yini kugcine kukhethwa uBiden abe nguye omela ibandla lama-Democrats?
Khona manje ungathi kulobu nzima abhekane akhangelane labo, ngoba izinto angeke sithi izinto zihamba kahle. But khona kungama-state amabili nje kuphela asenze ama-primary. Sisazobona, ngoba sisazobuya ko-Super Tuesday. Ma ukuthi wenza kahle eSouth Carolina, anganqoba kahle eSouth Carolina, athole ama-delegates ambalwa, I think i-momentum yakhe izokujika ibuye futhi ngakuye, ngoba ebevele nguye isikhathi sonke lesi obe-leader, ebonakala enguye kuma-democracy ongakhethwa ukuthi amele ama-democracy. Sibona nje phanjaniswe yikho khona lokhu ukuvuka kuka-Buttigieg naye uSanders. Inkinga alayo yile ukuthi yena lo Buttigieg ama-policies abo yiwo la abathi a-moderate. So kusho ukuthi bona boyi-two bathapha mthonjeni munye, whereas uSanders lo Warren ilaba babonakala besesandleni senxele kakhulu, and angiboni ke bona labo beyi-two besenza kahle eSouth Carolina, ngoba ma ususiya ngale kubo-South Carolina labo Nevada abantu bakhona bathanda ukuba conservative.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Sivaleke imbiko elisithumela yona kuFacebook lisemagumbini omane omhlaba. Kulo Jason Maphosa uthi wena unjani msakazi? Hayi, siyaphila Maphosa, singabuza wena Pretty kwena Matshengwenya, wena uthi salibonani uSolani Ndlovu. Uthi wena yo angazi yethukeni lapha indlovu enkulu. But hayi, ikhanya yethukile mpela. God knows, Khumalo uthi wena Morning Studio 7. Na kunjani msakazi wami weStudio 7? Hayi, siziphilele Khumalo. Ziphetheke ngebezihamba phambili. ibandla leMDC lethi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu eBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. ELeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kunanzeni ilanga leWorld Radio Day namuhla. Kwanele likhumbule sikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 na. Mina lani yasibeni sonke kwezekuseni ngowa-fast 6. Olivalelisayo nguthungamili Nkomo.